wathengela embusweni ngomnyaka ka-2017 ngemva kokugwenqula kukamuyi uRobert Mugabe libutho. Umnankakhe wathembisa ukuba ngumbusi olalelayo njalo ohlonipha intando yabaningi, idemokhrasi esithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu. Kwakuveza sobala ukuthi wayejonge ukuzehlukanisa loMgabe owayesaziwa ngodlakela kumabandla aphikisayo nabalwela amalungelo oluntu. Kodwa abanye bathi ukubotshwa mahlayana kwabantu abagoqela osaphethe isikhundla somkhokheli welinye lamacele e-Citizens Coalition for Change uMnumzana Jameson Timba lamalunga ebandla lakhe angamachumiphosi ayisishiyagalombili 78 kukhomba ukuthi uMnankagwa loMgabe zimbila zantabanye. UThimba labanye bakhe sebehlikiza inyanga egcweleyo bevalelwe entolongweni ngemva kokubotshwa. Zekanzini kaThimba benanza usuku lwe-Day of the African Child ngenyanga edluleyo besethiswa icala lokuqoqa udlakela okulicala abalandulayo. Ingcweti kezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo uthi ukungenela kwebutho kundaba zembusazwe yikho okwenza uhulumende kaMnankagwa eqhubeke ngokwethusela abantu lokubahlukuluza.
Okwenzakala eZimbabwe kwamanje ukuqhubeka kokubusa kwamasotsha kwebutho ngasese yiwaqondisa uhulumende ukuthi hayi yenza so, hayi khona ngalapha, hayi khona ngalapha.
Amazwi kaGumbo agcizelele ligqwetha elula amalungelo oluntu uMnumzana David Masekwena othi uhulumende usebenzisa imithetho efana lowe-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, ukuvimba imihlangano yamabandla aphikisayo lenkululeko kaZulu.
Singakhayela uJameson Timba wabotshwa besendlini, ele yiyo esikhiweni esithi yi-private residence.
Olula amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni owasebenza kakhulu lo mnumzana uTaita Mara owathunjwa wanyamalala ngokuphela ngesikhathi sikaMgabe uthi indlela uhulumende aqina ngayo ukuthi kwethule umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organization Bill kutshengisa ukuba ufuna ukwephula amalungelo abantu.
Singakhangelisisa kusukisela uhulumende eqalisa ukubusa lapha abayenza khona ikhu yabo. UMnankagwa waqalisa ngokuvala isikhala esingasithi yi-civil space.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza le-University of Zimbabwe uMnumzana John Dube uthi uhulumende kaMnankagwa walisa abantu ukutshengisela emgwaqweni ngoba wesaba ukuthi bengamvukela ngezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ukudilika komnotho.
Bayathi bengaphrotesta bengamukhipha esikhundleni sakhe ngoba athesi into vele zikomile i-economy inzima.
Unkosikazi Nomalanga Ncube ohlaziya ezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-Accountability Lab laye ulombono ofanayo.
Kulama insecurities ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi othimba babotshwe lenja i-GMV eKenya ivunganisile yangena esitradeni basakufuni lokhu lalokhuyana sowufuna umthetho othile.
Kodwa abebandla lezanu-PF bathi umbuso kaMnankagwa uhlonipha intando kaZulu. Omunye wabo kumnumzana Mabutho Moyo oku-Central Committee yaleli bandla.
Amaphupho phecelezi esingathi yi-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe.
Osebenza kugatsha lukahulumende lizokukhishwa kwembiko uMnumzana Richard Mahomva uvumelane nomoyo. Inhlanganiso ekhankasela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi abakhokheli besigadaki kumele bakhuze uhulumende kaMnankagwa phezu kokwephula amalungelo abantu. Ithi ukukhahlanyezwa kukaZulu sokufike kuzinga elibi phambilini komhlangano walumanyano ozaqhutshelwa eHarare mhlaka 17 ngoNcwabakazi. UMnankagwa uthi abababandla aphikisayo bayabotshwa ngoba beqoqa udlakela ngesikhathi somhlangano wesadaki lo. UMnankagwa usanda kwazisa ukuthi uzasuka embusweni ngo-2028 lapho azaphusha khona amahlandla akhe amabili okubusa avunyelwa yisisekelo sombuso welizwe i-constitution. Kodwa abanye bathi abathembi ukuthi uqinisile ngoba ekhanya elesifiso sokuqhelisa umbuso wakhe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.